eNdebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le tshana njani mthwakazomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mavili lanhlanu kumbimbitho 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sibingela omaphepha abade besemtshona ngomlomo, ngoba hhayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngumuntu uyalala esibilile, kodwa nxa kulotshiwe ephepheni hhayi bekukahle sisayine sibiyele emthenzi.
Umumo oqhubeka usiba mubi ezibhedlela, izigulane ziswela abelaphi ngoba ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kusiya phambili.
Kwethusela ngoku labantu abavuma kwethusela.
Yes.
Labo basebenza ukuvuma kwenze kanje. Kwethusela. Kuthi kuyasebenza ukukhathiwe. Ngoba kula muntu ohlukuluza abantu bakini.
Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokwethuselwa ngumphathintambo weMatabeleland South uMnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umumo uya usiba mubi kakhulu ezibhedlela, izigulane ziswela abelaphi ngoba odokotela beqhubeka ngokukhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo, njalo besithi bafuna uhulumende athenge imithi lezinto zokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uke wacela odokotela laba ukuthi baphindele emsebenzini uhulumende esalungisisa izikhalazo zabo. Bake bahlangana njalo labasekeli bakaMnangagwa abathi uMnumzana Constantino Chiwenga loMnumzana Kembo Mohadi babathembisa ukuthi iholo labo lizakhuphuka lisuka ku-dollar 50 lisiya ku-$5 ngehola. Lanxa kunjalo odokotela bathi bafuna uhulumende akulobe phansi lokhu basayinelane andubana babuyele emsebenzini. Sixoxele sikhulumeli seZimbabwe Hospital Doctors Association uMnumzana Mxolisi Ngwenya.
Okwamanje iZimbabwe Hospital Doctors Association inodokotela bonke bamelayo edlula inkulungwane lamanani esingathi ngamakhulu amabili kusiya kwamathathu, bonke bawukhalele umsebenzi. Amanga lawa aphuma emaphaphandabeni ayiwo abangezibize ethi wona kulamadokotela akhona emsebenzini a-underzebeziye, hhayi kakusikho.
Wona umumo ezibhedlela umi njani ngokuzwa kwenu njengoba lingahambi?
Ngeke sibe kwazi ngenxa yokuthi kasiyi ukuhamba kwethu kwakungeke kube kuqakathekile ngenxa yokuthi ekuhambeni khonapho siyafika senzeni kungelayo imithi lemithina yokulapha abagulayo.
Inkulumo zona zisakhona yini vele phakathi wenu lohulumende?
Sibingela omaphepha abade besemtshona ngomlomo, ngoba hhayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngumuntu uyalala esibilile, kodwa nxa kulotshiwe ephepheni hhayi bekukahle sisayine sifake izinto sibuyele emsebenzini.
Uhulumende uke wethusela ukuthi uzalivambela iholo lingaqhubeka likhalala umsebenzi. Ukwenzile yini lokho kumbe ilanga lokuhola belingakafiki?
Ilanga lokuhola ngenyanga ezayo ka-April kalikafiki, kodwa ngavele kwenze lokhu kuyabe phula umthetho ngoba ukubeka phansi kwethu izikhali kusemthethweni. Njalo nje kabekwazi ukuthi iqiniso yalazi umongameli welizwe wavuma ukuthi indaba lezi ziqinisekile yasesabelile.
Elithi odokotela bayethuselwa kakhulu nguhulumende esithi babuyele emsebenzini, bethuselwa ngaziphi indlela?
Kukhona abantu ababuya bekhipha amaphepha athi nxa kudlule 14 days engayanga emsebenzini kuzaba khona ukugeza kwamazinyo, kodwa sithi kakugeze sibone ngenxa yokuthi amanga lawa asebebhizi kewaqamba bekwazi iqiniso lokuthi odokotela babelayo imvumo emileyo emthethweni ukuthi bengayo emsebenzini. Yikho kwenzakalayo, asingeke size ngabo.
Umnumzana Mxolisi Ngwenya yisikhulumeli senhlanganiso yabodokotela iZimbabwe Hospital Doctors Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni namuhla elubhekise eAbidjan kwele Ivory Coast emhlanganweni wezamabhizimusi we-Africa CEOs Forum lapho akhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yakhe yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Umhlangano lo uqala kusasa uphele ngolwesibili. Amapolisa athi asecwayisisa unkosikazi Grace Mgabe phezu kwamacala aweteswayo awukuthengisa impondo zendlovu phetsheya ngaphandle komthetho. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba kuphephandaba leSunday Mail. Unkosikazi Mgabe unakanelwa ukuthi wayethengisa impondo lezi emazweni afana leMelika, iUnited Arab Emirates kanye laseChina. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano echiweshe labanye bakhe abakulumanyano namuhla. Bathembisa ukuthi bengavotelwa bangene kuhulumende bazathuthukisa impilo kaZulu. Kunjalo nje izakhamizi zeSilonga eGwanda South zithi sezizwile ngokwethuselwa nguphathintambo obona ngokwenzakala ezansi yamaNdebeleni. Umnumzana Bedniko Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Uncube ulilunga lezanu PF njalo umela iGwanda South edale lePhalamende. Kubika uAlbert Ncube.
Bekhuluma emhlanganweni webandla eliphikisayo lezaphu oqhutshelwe ezitolo zakoMbuzi Mbili, abantu abaningi bathe besaba ukuphatheka gceke kwezepolitika ngoba umnumzana Bedniko Ncube hleze bethusela. Omunye wabantu laba ngukhulu leminyaka yokuzalwa engamathumi phosa esiyagalolunye 86 umnumzana Salatiel Masange yena otheye osehlalela evalweni. Kodwa umgcini isihlalo ezipra woveterans umnumzana Ben Ncube ukhuthaze izakhamizi lezi ukuthi zime isibindi.
Nxa wabhetnika ethusela abantu wethusela ngoku labantu abavuma ukwethusela.
Yes.
Labo basebenza ukuvuma kwenze njani ukwethusela.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zezaphu umnumzana Ekem Gala.
Lapha sidinga umuntu omela abantu izaphu ithi devolution of power.
Umnumzana Bedniko Ncube ubheke wemba phansi sithi kakazi ethusele muntu. Uthi laba abamgconayo kumele bayemangala emapholiseni.
No, ubayekele bayenze all those allegations. Nxa ngibayintimidatayo kumbe nxa ngibatshayo abahambe beyemangala emapholiseni. Akulanisenjalo.
Amazwi kaNcube asekelwe yinduna uMarupi yena obegwejise ezitolo ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wezaphu. UMarupi uthi kakazi athole izikhalazo ezivela kuzakhamizi. Umhlangano wezaphu lo ubongokukhankasela ukhetho oluzayo. Okhulumeme labesifazane baleli bandla unkosazana Mildred Mkandla uthe sokuyisikhathi sokuthi omama baphiwe amathuba afana lawo bobaba kwezepolitika.
IMasouth yonke inezikhundla ezingu-156 ezamakhansila. Ngiyathemba baba sibanda lizakuzama ngayo yonke indlela ukuthi at least half of that or a third of that ingxenyanyana ethize izangenwa ngomama. Omama labo bayakwanelisa ukuthi babe ngu-MP.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise umhlaba wonke jikelele ukuthi ukhetho luzaqhutshwa ngokungeladlakela. Albert Ncube oyindaba zeStudio 7 ePhutubedi eSilonga.
Siyabonga jahalakithi. Ngelifake ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 kancane esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Lamdasixoxa ngodaba lwabomakhalekhukhwini ezindlini. Sizwa kuthiwa ke kulomnyubaba othethe iselfoni yakhe wayiphosela emlilweni umama Sevuzile ukuthi kathi imeseji leyo engenileyo ngiyani. Kuzobuya abanye obaba uze kuthiwa umuntu uhamba esiyageza egqize iselfoni. Ukuthi sikhulume ngodaba lolu ngilo nkosazana Siwinile Mpofu lo mnumzana Msunduzwa Ndlovu. Asiqeze ngawo ke Mampofu. Ama cellphone lapha ayahlupha ezindlini, abanye ngabangena lawo emashaweni sebesiyageza. Kuhamba njani?
Ngicabanga ukuthi nje abantu babehlezi kumbe bengahlalisananga kumbe kulamasikrethi, yikho umuntu esengagcina sehamba lefoni esiyageza layo. Kodwa nanxalizwanana nje kunganamasikrethi angeze uhambe lefoni siyageza.
Ye, sizokuthiwa kulalo baba uphosele iselfoni yakhe eziko umama Sevuzile ukuthi kathi khona kokungenileyo imeseji yakho le ngiyani. Akunjalo vele ezindlini kwezinto.
Ya, khona kuyenzeka kulezi insuku umuntu omunye sengaze ivalele manzini abilayo.
Ye madoda. Ndlovini, uyazizwela lapho udaba nantu uyavila la.
Ngiyawuluzwa Dube, into ekhona ukuthi kukhona ukungathembani, kukhona okunye ukucabangela into engekhoyo, mhlawumbe ngithi mina emsebenzini ngisebenza labantu abangomama osibongile. Already fanele ngibe nawo amafoni kaSibongile ngoba siyasebenzisana, sisebenza sonke emsebenzini. Kube sokusiba lale into yokuthi unkosikazi uyathe evakatshele ifoni amathola amafoni kaSibongile, so kuyafanele ngihlale phansi-ke ngichaze ukuthi uSibongile ngubani wakwabani. And then kuzovuka umsindo or uyathatha amafoni la number lawo uthuka uSibongile lekathi akulalutho.
Mampofu, khonapho-ke ungathembakali khonokho kunjalo yini lani nxa ukuthi ulejaha?
Kwabanye kodwa mna ngibona ngani nxa ukuthi umuntu nisebenza lonke asikho isidingo sokuthi uze uthi kumbe umthetho ukuthi ngicela ukubona imeseji uze ukufihle le foni kumbe uyifake le manzini abilayo. Uyamthengisa, hhayi umuntu lo nisebenza layo besithi. Nxa nisebenza lonke akulamfihlo sokungathi mana ngijikiyele emanzini kumbe mana ngiyifihle kumbe mana ngifake iphasiwedi.
Nakhonoko-ke upassword uzokuthiwa-ke baba Ndlovu, abanye basebenzisa inyawo, abanye izandla. Umama engathi ngicela i-password yakho kwenza njani?
I-password yona ndiwune nkulu mali ukuthi kufanele khona ukuthembakala la ekhaya, kufanele ngimbonise mali ukuthi kuyathembakala. Kodwa into ezobe kuzohlala kusiba lo msindo everyday ngoba manje uSibongile maybe ungena i-night shift usefuna ukubuza isikhiye sasemsebenzini uyangiwhatsappa. Sokufanele ukuthi waye kuwhatsapp ebusuku lokhu usuku lokhu zenakho esho ukuthi ikhona into eliyenzayo lo Sibongile. Yabona into ezifana nalezo du so ngcono ngifake i-password kezele ukuthi akaze afinyelela bona lalazi izinto zikaSibongile lezi ngoba sisebenza sonke. Ngiyazi ukuthiuba lo
kunjalo Mampofu. Mampofu,
hayi vele kuyakunehistori lo Sibongile ngakuukuthi vele izinto zihamba kahle lisebenza lonke akunankinga. Lo mama wasendlini uyabakwazi ukuthi hayi wakuSibongile ubesekuza amakhiye lapha mbona imeseji yakhe.
Kodwa phela vele Mampofu amafoni sehlupha ezindlini la akunjalo.
Hayi vele amafoni lezi nsuku yiwo vele adikize imithato.
Ya amafoni kulezo nsuku asedilize imishado ebhuti omkhulu. Uyabona njengalapha e-South Africa la isikhona ungabona intombazana ihamba ikhiya ifoni la endlini ihamba itiya kusisi wakhe noma kuphi. Ayikho bhuti omkhulu ibugebe ungibodwa kulazasisi ngoba uyakwazi ukuthi anyeke umfoni uzomthola kuphi ifoni le-password yekumfoni.
Luhlupho olukhulu
luhlupho olukhulu olulapha emafonini lana. Mina endaweni yakithi ngiyafisa nje ukuthi bengayifaki i-booster ngoba iyasichithela imizi.
Ye madoda. Mampofu, uyuthi isikhathi sesihambile, vala khonapho-ke ngamafitshane ntombi endala, vala ngamafitshane.
Mina ngibona ngani nje ifoni ayilankinga, ngalizwanana njalo lisebenziselana kunganamasikrethi. Into engisemasikrethini yiyoyenza ukuthi imithado idilike lokuthi amafoni sikhule singawathembi, kodwa amafoni yiwa-right ayenza ukuthi sibambane ukuthi omunye ungapho omunye unga. Angiyiboni inkinga mina, nxa nje lizwanana njalo libambile.
Qhiba khonapho baba Ndlovu.
Ye, lami ngiyavumelana lawo mama ukuthi khona amafoni wona a-right ngoba khona ukuthi nje sixhumane sikwazi ukuthuma labazali ekhaya la kuphi kuphi. Kodwa-ke kule sandla sesibili bhuti omkhulu asazi ukuthi siyocedwa ngubani. Kodwa-ke sacela ukuthi sizame ukuthembana ngala mafoni bantu benkosi.
Ye, zulukandaba-ke ngithathe lesi sikhathi ukuthi ngibonge ubaba uMsunduzwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa. Ngibonge njalo-ke unkosazana Siwinile Mpofu ukhona ngale-ke kwele Botswana. Oliver lelise moyeni ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kangele ezinye ziyowagcina amasiko wazo kangele amanye amazwi bayawagcina ma
Siyabonga Gibbs siye kujahelidala u Big Mike esethulele uhlelo lwabasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Hove. Kule viki sixoxa lo councillor waseNkulumane Ward 22 uCouncillor Rodney Jenner laye okhangelele ukuncintisa kukhetho kulomnyaka. Sixoxisa na labasakhulayo abakhangelele ukungena kukhetho kulomnyaka. Councillor, ngiyakwamukela kuhlelo. Yini umbono wakho mayelana labontanga abakhangelele ukungena kukhetho kulomnyaka?
Wena umbono wami very short. Apparently mina ngathi njena I used to tell myself ukuthi mina as a young person, I'm not a leader of tomorrow. I'm now a leader of today. So basically in short, I would love ukuthi kube labanye abangijoyinayo nje, even kuma chambers, even e parliament, kube lama young people who esebenzise vision anyone esihambelana nayo imbono, so that it kuba easy for us to represent the other young people outside in the community.
Ubona ngani kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo olesikhundla esiqakathekileyo kanjalo?
Well, into eqakathekileyo determination nje ukuzimisela wena personal. Ungazimisela kulanto enzima. Nothing is impossible at the end of the day. So into eqakathekileyo ukuthi uzimisele as an individual.
Njengomuntu ongisakhulayo ongukhansela, nxa sesixoxisana ngokuthuthukisa izakhamizi zesigaba sakho, ubona ngani usuphumelele na, njalo usuphumelele okungakanani?
Well, so far I think I've really tried my best. Against all odds, of course. You know, now kuluma labantu abadala. Sometimes umunye umuntu vele uyabe nementality yakuthi hayi umntwana ngalo uzamtshelani, but I really tried to engage abadala and labo bebona ukuthi I am really a leader in the community. I am there to serve them and angikho lapha lokujinga bavuze. Because at the end of the day, kumele uzimisele ukuthi you become a servant leader in the community so that labo abadala bebe le-belief in you. Esigabeni sami, we have done a lot of projects. Notable the revamping of the clinic at Nkulumane. We renovated. Right now we are putting it around all over. We managed to do even a road in the community. We have managed even to give our other old people assistance in terms of ukudla, even in terms of ukubancedisa ngama izipedi zabo zamanzi, and also employing abantu on part-time basis, ama contracts esiba nawo ephansilini.
Ushilo wathi abadala sometimes abarespondi kahle.
Yeah.
Ula sisiluleko naso kunikeza laba abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka bakanqoba. Ubona ngani kumele bakhulumisane labantu abadala kanjani?
Yikho engiqale ngakho lokhuyana ukuthi I think at least vele kumele kuqalele ngendlela okhuluma ngayo. So nxa kuyikuthi wena uhambi uyazethisa ebadaleni, kuba lula for you to relate ebadaleni.
Unganqoba kukhetho kulomnyaka bese usubuyela ukuba ngukhansela, ukhangela ukwenzani ukuze uthuthukise izakhamizi zakho?
No, there are a lot of things, but really basically the major project in terms of its development is making sure, you know, imigwaqo yethu vele yona ngokwayo it was in a bad state. Bekuqhubeka making sure ukuthi all the roads are well fixed, ukulungisa even in terms of ama-drainage systems that le problem yamanzi nxa izikusile. And obviously for the young people, it's always making sure that even Nkulumane as a community, even not necessarily in my work, to make sure we have a youth center for our youth abantu abasha.
Umbuzo wokugcina ke councillor, besigqiba uhlelo, ula sisiluleko naso kunikeza abontanga abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka?
Wena okuqakathekileyo ukuzimisela in whatever you do, and nokulalela, ungabi ngulwane ungumuntu omuntu ukuthi mina ula muntu ezamtshela into yokunye. Kumele kube ngumuntu lwana okwanisa ukulalela. Normally njalo kuba nesaying ngithi yona, there are three types of people, those who watch things happen and those who wonder what's happening and those who make things happen. So kubontanga, I wish ontanga bonke out there bazaba yilaba who wants to make things happen. So ngiyabakhuthaza ontanga ukuthi at the end of the day, let's get into these positions so that we feel our space, we feel our vacuum. Mina ebadaleni, wena I like to say kuthiwa kule saying ethi yona, tell me and I forget, teach me and I will remember. But if you hold me, then I will learn. So abadala labo kumele bekwazi, kumele besivoke young people entweni lezezombuso lezo, ngoba bona bazahamba, kumele besichiyele lathi besichiyele sifundisi.
Angikuzwile kahle mnumzana, ngiyabonga kakhulu baba.
No, thanks so much.
Balaleli, lapha bengixoxa lo councillor Rodney Jenner ongukhansela waseNkulumane Ward 22. sixoxisana labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka. Mthwakazo omuhle, selugqiba lapha ke uhlelo masibane ngevikezayo olevalisayo nguMike Hobe lilale.
Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje.
Njengoba sesiya esikhathini sePasika, ngibone kuqakathekile ukuthi sikhangele indaba kaJesu ephambi kukaPilate. Sihlangana naye lapha kuMark chapter 15 verse inga 9. UPilate ebuza amaJuda ukuthi liyavuma yini ukuthi ndikhululele linkosi yenu yamaJuda. Ilizwi likaNkulunkulu lithi ku-11 ngoba wayesenanzelele ukuthi amapriest ayesenzela uJesu umhawu. Njalo kwase kufika isikhathi sokuthi kukhululwe isibotshwa esisodwa. Sibona lapha amapriest becela kuPilate besithi bona kuye sikhululele umuntu oyedwa. UPilate wasebabuza ukuthi ngikhulule lindoda okuthiwana inkosi yamaJuda, bathi hayi umbethelele kodwa sicela usikhululele uBarabbas. Lapha ngifuna ukuthi abalaleli benanzelele ukuthi ukukhululwa kukaBarabbas lokuthi uJesu wahamba wabethelwa, amaJuda lamapriest esiJuda babegcwalisa ke inhlelo yokuba uJesu aqediswe njalo aphutshise engathi luhambo lakhe kumbe singathi injongo yakhe lapha emhlabeni. Isikhathi esiningi siyangena phakathi kwenkinga kumbe phakathi kwezinto esiyabe sibona izitha zethu kumbe abantu abasizondayo abangafuni ukuthi siphumelele siye phambili besithi bakahambe ayebethelelwa njengalokho abakwenza khona uJesu. Bethi umbethelele njalo bacela ukuthi kukhululwe umuntu owayeyisiganyi, umuntu owakungamelanga akhululwe, uJesu yena engalasici kwathiwana ayebethelelwa. Kwanceda ngani lokhu? Kutshengisela ukuthi kwezinye isikhathi isitha sakho siyakuncedisa ukuba uyephutshisa injongo yakho. Abantu abaningi nxa singena phakathi kwesikhathi lapho abantu abasebenzela khona umhawu kumbe kusemsebenzini, ngiyake ngilalele njengomfundisi abantu bezokhuluma lami ukuthi emsebenzini ngale kulo mtonje sengixotshisa umsebenzi ubongenzele lokho. Kwezinye isikhathi engxenye uyakuxotsha umsebenzi ukwenzela ukuthi uyeqalisa ibhizinisi yakho. Kwezinye isikhathi umuntu lo ngesikhathi esiningi uyake kufuqa ekusondeza duzane lenjongo yakho. Ngoba nganginanzelela ukuthi abantu abaningi ngaphandle kokuthi isimo kumbe kube lolulutho lukafuqayo, umuntu uyabe lokhu efuna ukuhlala endaweni yona leyo akiyo yona, efukele khonapho abe njengesikhukhukazi. Ikanti uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi uqhubeke uye phambili. Siyananzelela lapho ukuthi lapho uJesu ehamba phakathi kwalesi sikhathi kwase kuyisikhathi esinzima esimaphambi kukaPilate, evele engadini yaseGetsemane lapho ethandaza khona ebuza uNkulunkulu ukuthi kambe likhaphu emunyu, inkomitsho le emunyu ngiyithathe yini ngiyinathe. Kodwa-ke kwahleleka ukuthi izinto ezenzakalayo zangifuqa ukuthi enze lokho okwakumele akwenze. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli into yesibili ukuthi ungahawukeli kumbe ungazondeli abantu laba abakwenzela linto umona lo. Bakhangele kathesi ngelihlo elitsha, ubakhangele ngelihlo lokuthi laba bantu abangenzela umona kumbe umhawu bamfuqela ukuba ngigcwalisise injongo yami empilweni. Ungabakhangelela ngaleyo ndlela awusoze ube lekhubu lokubazondela, njalo awusoze ungakwanisi ukuthi ubaxolele.
Kuyigqibe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje, ithandazela abalaleli bethu abalenjongo ezehlukeneyo abangene phakathi kwenkinga ezehlukeneyo, babasiyathandaza ngegama likaJesu ukuba inkinga abantu abangene kizo kumbe abafuqelwe khona ukuthi bebethelwa ngabanye abantu kuphendukise uNkulunkulu kube yindlela yokuthi bayephutshisa injongo yabo empilweni. Sithandazela wonke umuntu elaleleyo, abagulayo ukuba basilise, ezwe izwi lakho lokuthi benzeni empilweni. Khulumisana labo ngegama likaJesu. Amen.
Amen. Mfundisi, sibe sonke kuhlelo lonye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli bebelokulala okuhle.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi uSenisifanda. Sile temali busisekile ngompalo kamfundisi. Kwezemidlalo, nansi imi impumela yemidlalo ye Castlelager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Bulawayo Chiefs 2, Capes United 2. Zichayane zabangushikilo panqela phana emdlalweni obuseluveve kobulawayo. Dynamos 3, Shabani Mine 3. Lazo zibe ngushikilo panqa emdlalweni obuserufaro stadium. Ingezi Platinum yona inqobe iTriangle United nge 2-0 enkundleni yeGibo. Highlanders Boso Chilamoya inqobe iHerentals nge 2-0 emdlalweni obuse National Sports Stadium. Kusenjalo amakhulu abasekeli beqembu leHighlanders kule South Africa aphatheke edilini elikhulu lokudingela iqembu leli usekelo eJohannesburg izolo. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Njengabizozwayo ukugidwa kuluthule lokushini leBeria eJohannesburg ngomgqibelo, abasekeli beqembu leBosco besegigini lokudingela leqembu usekelo. Igigi leli ligoqwe ligula labasekeli beHighlanders eSouth Africa, njalo abaphatheki kulo bagoqela abasekeli beqembu abafisa ukuba ngamalunga, abaculi noZulu nje obethethwe ludumo lwamahlonanyama. Umgcinihlalo wequla labasekeli beBosco kwele South Africa umnumzana Nodumanyati utshele Studio 7 ukuthi leli bekulithuba lokuveza iqula labo emphakathini ukuze abafisa ukuba ngamalunga bathole lelo thuba.
Sikhangelele ukuthi sincede iqembu lethule Highlanders Football Club ekhaya kobulawayo. Siyathola isikhathi sokuthi sihlanganele sihambe sonke siyebukela ibhola lenguqu ekhaya kobulawayo.
Unopala jikelelwa leliqula umnumzana Khumbulani Moyo uthe njengabasekeli beHighlanders kwele South Africa baqoqa imali bese bethengela iqembu labo izinto elizidingayo ezifana lamabhola lokunye. Ngakwelincelo ubona ngezokudingela usizo wabadlali beHighlanders lemuli zabo unkosazana Fiona Chuma yena ukhuthaza abesifazane ukuthi baze ngobuningi labo babe ngamalunga eqembu njalo bancede ithi lamoya.
Ukujoyina iZandrani mawufuna ukuba yi-fifth member the gold card and then platinum is 250 per year, so pay that and run the annum then siyathengisa nama-t-shirt asekhaya.
Inani labathanda leli qembu abebe kuleli dili bebegqoke bephelele ezimhlophe lezimnyama njalo begidela ukufa lokuphila besithi iHighlanders ayisoki bulawe bazayisekela kuze kube naphakade. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ke pina ye monate se chaba wari ikimatla utsamaya lelondi chamara. Kwanele okwa lamhlanje zihlobo zami zithandekayo, asidibaneni kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni ngesikhathi sika 6:30. Olivalelisayo ngumfo kamatukanduna Nkololo Gwana wamatukanduna Ntungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Stay tuned for